So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 11 kuLwezi 2020 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Umkhuhlane weCOVID-19 usubulele abantu abangamachumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo kuphela kulandela ukufa koyedwa kuleli dolobho izolo. IHarare yona isilenyanga ingelamuntu obhubhileyo.
Yinto engakazi yenzakali kumbali yaleli lizwe. Lapha amatisha lababambana ngalindlela.
Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe iholo okugoqela ababalisi, bona athi sebezahola imali engange 18,237 Zimbabwean dollars. Kodwa ababalisi bathi inlutshwana limali.
Ngendlela i-system yeMelika iyiyo, umuntu uyanelisa ukuthi akhulume lokho akusolayo.
Umongameli weMelika, uMnumzana Donald Trump, uqhubeka esala ukwamukela impumela yokhetho, kodwa uMnumzana Joe Biden yena uthi uselungiselela ukungena embusweni ngozibandlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhuhlane weCOVID-19 usubulele abantu abangamachumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo kuphela kulandela ukufa komuntu oyedwa kuleli dolobho izolo. IHarare yona isilenyanga ingelamuntu obhubhileyo. Abafele kobulawayo laba babhubhe kusukela mhlakatheni ngenyanga edluleyo kusiyafika ilanga layizolo. Phakathi kwesikhathi esifanayo idolobho lakobulawayo libe labantu abangamakhulu amabili alamachubi phose ayisithupha 256 ababanjwe lumkhuhlane. Kodwa iHarare yona ilabantu abangamachumi amahlanu alesishiyagalolunye 59 kuphela abafunyanwe belawo. Inani lasebefile elizweni lonke selokhu umkhuhlane lo waqhamukayo eZimbabwe selukumakhulu amabili alamachumi amahlanu lanhlanu 255. Lanxa abezempilakahle besithi bayathokoza ngokwehla kwalomkhuhlane eHarare, bathi bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo kobulawayo. Nanku leli dolobho selifikise inyanga likhokhela ngabantu abafayo kanye labahlaselwa yi-coronavirus. Ababanjwe umkhuhlane lokuleli njalo izolo bangamachumi phose amahlanu 49, abangamachumi amathathu lambili babo kungabe Matabeleland South. Kulaba kobulawayo abayisikhombisa abeHarare ababili, abathathu abeMaswingo, abane abeMidlands kanye loyedwa weMatabeleland North. Abafunyanwe sebesilile balichumi lasikhombisa. Asebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo sebengu 8610, kuthi asebepholile bonke sebengu 8040. Abalokhu begula bangamakhulu amathathu alichumi lanhlanu 315. Ibulawayo iyo ehamba pambili ngabantu abangu 94 ilandelwa iHarare elabantu abangu 69. asebebanjwe i-coronavirus emhlabeni jikelele bedlula izigidi ezingamachumi amahlanu 51,292,597 kuthi asebefile bedlula isigidi 1,269,199 ngokutsho kweJohns Hopkins University. Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe iholo okugoqela ababalisi bona athi sebezahola imali engange 18,237 Zimbabwean dollars. Kodwa ababalisi bathi inlutshana kakhulu limali. Abafundi abavule izikolo ngomvulo abagoqela ugrade 1 kusiya kugrade 5 kanye labo form 1 labo form 2 bavikwa betshona bezulazula nje ezikolo njengabanye abafundi abavule kuqala ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Kwezinye izikolo abafundi babikwa betshelwe ukuthi bazafunda ngelanga elilodwa kuphela ngeviki. Izikolo zavalwa ngombimbitho phezu komkhuhlane we-COVID-19 zaseziqala ukuvulwa ngamahlandla ngompandula kuqala ngabafundi abaloba imihloliso lonyaka abagoqela o-grade 7, o-form 4 kanye labo-form 6. Kulandele ngo-grade 6, o-grade 5 kanye labo-form 3 ngenyanga edluleyo kuhlandla lesibili. Ngomvulo bekulihlandla lokugcina. Kodwa abafundi abavule kuhlandla leli bafike bathola abavula kuqala besemahlangeni. Nanku ababalisi belokhu bekhalale umsebenzi besithi iholo labo liphansi. Bathi uhulumende kumele engeze iholo labo lilinganele 520 US dollars. Okwamanje bahola imali edlula kancane i-120 US dollars. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association umnumzana Thabson Nganunu Spanda.
Abantwana ubunengi babo kumangwe etshiyeneyo baphendukile bengazange babonane lababalisi. Labo nje abantwana abakhethe ukuzisalela izikolo besala bengabadlalayo bengasajahanga lutho ukuya ngemakhaya. Kodwa ke ubunengi bababalisi lizwe lonke kuripoti esiyitholayo kabazange banyathele khona isikolo. Kungumumo omubi lowo. Kodwa ke bekungekho okungenziwa ngoba uhulumende lamatisha labe angavumelani kunkulumo abayizamayo yokucazulula lolu daba.
Akhona yini amatitshala asehamba emsebenzini njalo ungasela ukuthi kulani lokuthi lo ngwenhlanganiso yezimtha kumbe PTUZ yini?
Njengoba ngijilo ngaphambilini balutshana kakhulu amatitshala atholakala enyathele ezikolo. Le ngithanda ukubeka ukuthi yinto engakazi yenzakali kumbali yaleli lizwe. Lapha amatitshala ababambana ngalindlela bafuqe njongo yinye. Ubuningi bamatitshala engaphose ngithi above 80% bonke kabakanyathele esikolo selokhu saqala lolu daba. Enye njalo into enhle esiyibonayo ngaleli nyathele esilithetheyo ngokubambisana esiyikho khona, akula nhlanganiso ephikisana leyile yinye kule indaba. Ungaba utitshala kala union akiyo kumbe ukuzimta kumbe ku-PTUZ kumbe ku-RTUs ungaba la wonke waqede. Kodwa sonke sivumelene ukuthi isikhathi sokuthi sibambane sibe into enye silise into eyodwa. akula union ngitsho leyodwa edonsela emuva kuloko.
Manje ngokungayi ezikolo kwamatitshala lokho, abantwana bangaseze bayenze kuhle izifundo zabo ezabo grade 7 lama O level lama A level. Kuzathiwani manje ngomnyaka oza?
Kulusizi lokho ngoba uhulumende yena ngokwakhe uthi abantwana laba bangasoze benze kuhle baza kuqhubeka ngomnyaka ozayo beku grade kumbe ku form elandelayo. Lanxa thina besizamile ukumcebisa ukuthi hathi lo singumnyaka osudlalisekile, akusela ndlela ongathi ungaba ngumnyaka wokubhala amazama nichini. Kodwa uhulumende walile wathi yena akabafuqele phambili badlule. Kodwa ke njengokuba usitsho kusimangalisayo ukuthi zamani chini bani ezabhalwa abantwana befunde inyanga ezimbili kumbe inyanga eyodwa kumbe bengafundanga totali. Ngoba ungakhayela umsindo wamatitshala uqalise phose ekuqaliseni komnyaka ngoJanuwari awuzange uphele kuze kube lanamhlanje. Yikho ke abantwana bafundanga. Kuyamangalisa lokho ukuthi uhulumende ujongene ngalokho. Uhulumende yena uthi xa enikeza izinto zakhe uthi angekela ukufuqa laba bantwana badlulele phambili kuza kuthi ulimaze intake elandelayo eyama college lama university. Uthi yiso leso sizathu. Kodwa thina sisibone njengesizathu esiqhathekileyo leso ngoba sikhangelela abantwana laba abalimeleyo umnyaka wodwa. Besicelise ukuthi ngabe ngamiswa bayebhala amazamani chini yabo ngabo March next year. Poke siyehlula nalo uhulumende kuloko. Kodwa ke mbona ngani ngabantwana sebelimele umnyaka wonke.
Umnumzana Thabson Nganunu Spanda ngonobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association. Umongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump uqhubeka esala ukwamukela impumela yokhetho ngemva kokunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden. UTrump uthi ukhetho lwantshontshwa njalo uthi kungabalwa kutsha amavoti ezabelweni ezithile kuzavela sobala ukuthi wanqoba. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uthe ebuzwa zintathele izindaba izolo ukuthi uzasebenza kuhle nale qula likaBiden ukuze aliqhubeze intambo zogatsha lwakhe. Yena waphendula esithi intambo uzaziqhubela umbuso kaTrump eseqala njalo ukubusa okwehlandla lesivili ngoba kunguye owanqobayo. UBiden yena utshele intatheli zindaba izolo laye ukuthi ukwala kukaTrump ukwamukela impumela yokhetho kuyinto eyangisayo. Lanxa ukubalwa kwamavoti kungakapheli kwezinye izabelo sokwavela sobala ukuthi uTrump wanqotshwa, nanku uBiden ulama-electoral votes angu-279 phakathi kwangu-270 adingakalayo kuthi yena uTrump ulamavoti angu-214 kuphela. UBiden uthi uyaphambili ngokulungiselela ukungena embusweni mhla ka-21 ngoZibandlela. Ukudonselana phakathi kwababili laba sokuthiye abanye ekade bencoma eleMelika ngendlela elenza ngayo ukhetho bekhuza umhlola. Abezanu PF bona abahlezi besola iMelika ngokubethesa isijeziso bathi leli lizwe akusamelanga likhulume ngokhetho olukhululekileyo kwamanye amazwe. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Belief Gawule.
Last time kwaba lehiloku zeni yabo Clinton lo Trump wakhala ho Clinton bethi ama elections are rigiwe ncetswa labane o Trump abencetswa i Russia khathese njalo awukakathese kube ingcekeza ingcekeza simile phindwe kanengineng ukuthethisana kwabo besiya khona pane kethweni besenzani lendlela u Trump ayala ala ngayo ukuthi impumela lehiloku zeni abaqale bona belungise awabo ama electoral reforms ukuze bebe isibonele sihle emhlabeni jikelele njengoba nabe zithi bayibo bakhokhelayo kweze democracy lapha abaqale bona kathesi ke bayangekile kakhulu okumangalisayo laba bantu ngokuthanda ukungenela izintweni zabanye kathesi ke abavume phela ukuthi ukhethelwa kwalo kuhambanga kuhle bona ngokwabo nxa kunjalo bona uTrump bona abazijiba izingcintshi labo Joe Biden abayibo abatafta izidera abaphuma egcekeni kathesi batsho ukuthi ingcekeza yabo le ephumileyo le bathini abasishiye ke kathesi lathi sizenzele okwethu ngoba labo okwabo kulamabalabala kungcolile njengakhona okwabahlala besitshela ngakho thina okwethu ngokunjalo lapha mbona kulesifundo sithile esokuthi umuntu odliweyo ekhethweni uthi ekhethweni utshontshiwe umuntu wonke odliweyo ekhethweni uthi ekhethweni utshontshiwe so ngakho ngokunjalo abantu abadliweyo abe opposition lapha bagijima besiya kibo kadeza ngazithi bazagijima besiya ngapi
Isibone ugatsha lwabesifazana kubandla elibusayo ele ANC kwele South Africa bekuthaza uhulumende kaBiden ukuthi esule izijeziso ezetheswa ele Cuba yiMelika kanye lalezo ezafakelwa amalunga ezano PF lithini ngalokho
Uyajabulisa ukuthi iANC siyayibongela thina njengeZimbabwe ukuze inanzelele ukuthi ibonise laba bantu abasethulela izijeziso zenotho ikakhulu nxa sokula bantu abanyabo Harris ukuthi babe bananzelele ukuthi thina njengeZimbabwe asidingi ukuthi sincindezelwe amanye amazwe anjabo America njalo sesithembe yena owabantu bona abangenile kodwa ke engani kuyangikhathaza nje ukuthi uBiden waba ngomunye wakhona siwasethulele izidera uBiden ungomunye wakhona bama senators uSenator Biwa ngalokho ngathi sikhathenga senator nguye walwisa ukuthi sithole izijeziso lezi so angazi ukuthi kwathi sikuzangezelela kumbe kuzadala omunye umehluko omunye othile but ngiyayibongela kakhulu i-ANC lokuthi ikhuthaze ukwesula kwezijeziso zenotho eZimbabwe ezethulwa yi-America kunye le-Cuba i-Cuba hayi bakithi abake besixolele laba bantu kulathi sizimele singamazwe sizenzele okwethu okuqondane lathi ngokuzibusa okugcweleyo uncindezelo lolwabalalo lufana lelo ncindezelo lwana olwalukhona lwezigqili lwe-slave trade abalwenzayo abangasoze bexolelwe ngalo
umnumzana Believe Gawule lilunga lezano PF ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkumo
iqakathekile ukunanzelela ukubana ngendlela i-system yemelika eyiyo umuntu uyanelisa ukuthi akhonone kumbe akhulume lokhu akusolayo ngoba ama-courts singathi ami-order kumbe a-independent so umnumzana Trump loba e-wrong kodwa ulelungelo lokubana akhalaze indaba yakhe ma-courts
Singabona imithethwandaba ivumelana laye uTrump yini ekuthini ngempela kwaba lokuqilibezela kukhetho icine iguqula impumela njalo abantu abancoma umbuso weMelika lendlela enza ngayo ukhetho ubona ngani bathini ngokwenzakalayo lokho
singazi ukuthi impumela iyaphuma njani kodwa mbona vele wayefunile ubana nxa edliwa uyabe xiliwe indoda sibili engafisi engafuni ukudliwa izinto zakho zinzazani ngontando kayiphikiswa so lokhu mbona zana sosibonele esihle kulabo kade bekhangele eMelika njengelizwe elimele idemokrasi lapho umuntu angaluza khona anikeze kwabanye abantu uTrump usesitshengise amanye amabala usesitshengise esinye isimo esingazange sibonakale eMelika sokuthi umuntu nxa edliwa engayala sibili ukuthi udliwe asakwenzakale lokho eMelika kodwa sizabona ubana kuzahamba njani ngoba kulama structures akhangele ubana umuntu nxa ele ekhonona umbesola engenza njani sizabona ukubana i-court yona izathini odaba lolu kodwa kuhle ukubana uTrump ayali ukubana udliwe ngoba la yanti wadla omunye uma last elections.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe. Ibandla leMDC Alliance selikhalele imuli yosakhulayo obeyinkisela edume ngokuthanda ubunandi lezimota ezidulayo umnumzana Genius Jinimbi Kadungure kulandela ukutshona kwakhe engozini yemota ngesonto. UJinimbi ubhubhe kanye labangane bakhe abathathu. Uzabekwa ngomgqibelo. Nango umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Kuyasidanisa mpela uma abantu sebedlala ngefa. Abantwana abancinyane sebephongufa mahlayana. Bathi sebefile sibona abanye abantu sebedlala ngemfa kungani kufinyamazana. Umuntu wonke wadalwa ngomfaniso kaThixo, hathi ukuhleka lokuthaba uma umuntu setshonile. Silapha nje sibambwa ngaphansi ngenxa yokuphonguba ngokufelwa ngumfana ede ezineke yedwa uGenius Kadungure. Ube ngapha kobulawayo ezihambela ezenzela amabhizinesi akhe. Kodwa ke sesifunguzwa ukuthi ubulewe yi-accident. Hathi mahlabe zulu. Abakakolungure labo badibezele umuntu besithi umntanabo. Imfa yimfa ibuhlungu mbe ungubani ofelwe yihlobo sakhe uyakhalelwa ngesintu. Abanye sebesenza amadrama ngemfa. Abanye sebesenza amajokes ngemfa.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuncedisa eleMozambique ukulwisana labahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo. Iphephandaba leHerald lona lithi amapolisa aphakathi kokudinga abasolwa ababalisa umpumelelo khaya Dube loStokozile Ndlovu abanakanelwa ukuthi baphatheka kuhlelo lokuntshontshela abantu imali engange 1.9 million US dollars bebaqambela amanga besithi bengafaka imali kuhlelo lwabo Kuwait Limited izaphuma isizele. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuva lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngikhuluma nomlilo wasenkaya kodwa ngosebenzana lapha eJoburg eSouth Africa. Ngithi siyajabula into eAmerica ikakhulu idemocracy yabo ukuthi ma iparty ngenze kahle bayisuse bafake enye. Kutintwane nje ukuthi kubusilisa. Ngisho lokho ngoba eZimbabwe uzibona sule isimo esikuso esombusazwe besomnotho kwenziwa ukuthi iparty eyi-one izana ayifuni ukuphuma yenza kabi ayifuni ukuphuma kwangcono kuliwe before elections or after elections kushaya abantu kubulawa abantu kwenziwe yonke into ongayicabangembi kodwa bathi idemocracy bayayazi bayayazi balandela i-rule of law. Ngikubona ngani kusazo sithatha isikhathi ukuthi sifike ezingeni le-America ngendlela idemocracy esebenza ngayo. Ngiyabona
balibonani Studio 7. Nina elibambe uhlelo lani balaleli yesidiyo 7. Siyacela lathi bakithi imlayezo ethi lihambise. Sizwa abantu wani kuphela yibo abakhulumayo thina ethi imlayezo ayivulwa. Siyacela lathi ukuthi izwakale ihambe. Lezi zikhalazo lathi esikhala ngazo lathi singabazali. Besicela isicelele umnankagwa abantu ukuthi leyo imali ofuna ukungcwaba ngayo izisebenzi zakhe. Kanti kunani ukuthi eyiholise izisebenzi zayo beyidle bephila. Ngoba khathesa abantu abethu hlezi phansi abafundi. Siyacela ukuthi yena le imali ofuna ukuba ngcwaba ngayo kabaholise yona abantu abethu behambe ezikolo ngoba sinje abantu abethu abafundi bahlezi ezikolo ngapho sitshela ukuthi abantu abethu bayabhala bazabe bebhalani lokho abazabe bekubhala. Siyacela bakithi lathi siselizweni lapha ezimbabwe kubona siphathwe kuhle phathwe njengabantu singaphathi njengenyamazana ngoba lokhu sokutshengisela ukuthi sokuyikusigelela aseyuhlonipha thina abantu sokuyiku zenzela nje kuphela. Kanti yona iyabivele ngaphi US$ le 500 yokuthi bangcwabe esehluleka ukubane baholise yona. Angithi bathi bayayifuna babaholise yona i-500 US$ leyo. Siyacela bathi sithi phambili ngawe TK phambili ngawe Maphuphe simalawe.
Bantu bakithi ninjani Studio 7 Masaka sibami niyaphila? Hayi siyaphila. Igama lami ngishukela ungwenya isibongo. Ngiphuma enkayi. Siyabonga kakhulu ngokhetho olwenziwe America. Ngiyacabanga ukuthi izwe lakithi uyengiqonda kulo kakhulu ukuthi izwe lakithi eZimbabwe lifunde lukhulu ngokuthi abantu kufanele bakhululeke uma bevota. Lokho bese ukukhulunywa nje ngubaba uShuma ukuthi kade kuthukwana. Yebo ngabaholi kade bethukana bodwa le. Kodwa ke komgolo ukwakhipha amasotsha wafaka endleleni ukuthi awethusela abantu bavotele iqembu elithile bazivotele abantu ngendlela abathanda ngayo. Akekho nje umuntu okuthiwa ulimele, akekho umuntu okuthiwa wenziwe into ethile wethuselwa. Akubonakala iphoyisa libopha umuntu, alibonakala ngayiphoyisa kubopha iy'ntatheli. Kuhambe kahle kakhulu, kuhambe kahle kakhulu. Sengathi amazwe afana nawakithi angafunda abone ukhetho luyini, inkululeko yabantu iyini. Inkululeko yabantu asikho kufostwa ukuthi umuntu athande into angayithandi ngendlela okwenziwa ngayo kithi makunokhetho ukuthi votela leli qembu wena. Democracy, abantu abakhululeke, abakhululeke abantu, kungacasha abantu, kunganyamaliswa abantu, abantu abakhululeke. Ngicabanga ukuthi bafundele ukukhulu lokhu bukhulunywa nje ngoba kuthuma kuseceleni kakhulu nje ngwabaphathi nje lokho nje bejikelana lawo mazode bajikelana emoyeni. Kodwa ke kumphathi owasuka wathi ngikhipha amasosha manje ethusela abantu, ngikhipha amaphoyisa ayebopha abantu, ngikhipha abantu bashontsha abantu. Akukho azange kube khona lokho nje ukwenzeka kithi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sizigqibe ngezivela kwamanye amazwe. Iziphathamandla zakwele Australia zithi akula muntu obanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kulelo lizwe izolo. UZulu wakwele Jordan ubevota izolo kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lapho obekulabesifazana abaningi abancintisayo. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamachumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo kuphela kulandela ukufa koyedwa kuleli dolobho izolo. IHarare yona isilenyanga ingelamuntu obhubhileyo. Uhulumende uthi usengezelele izisebenzi zakhe iholo okugoqela ababalisi bona athi sebezahola imali engange 18,237 Zimbabwean dollars. Kodwa ababalisi bathi inlutshwana limali. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uqhubeka esala ukwamukela impumela yokhetho, kodwa uMnumzana Joe Biden yena uthi uselungiselela ukungena embusweni ngozibandlela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.